Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 4 ngwabakazi 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zekulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 chukuthi province eyodwa 40 izikolo kufanana nje ngokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqoka amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukoto lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayo ethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1580. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabeHarare, kulandele emaswingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalitshumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla lezanu PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla lezabu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezabu umnumzana iPhithule Maphosa.
Izanu PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe wethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShakeshake Building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangelana bona bodwa amazanu PF politicians namazandla combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezulu kakhulu, sokuyibo bodwa abathola lawo benefits ahambisana lenhlonipho yokuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu uma sikhangela abantu abathiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguka Ndlovu. Akula mbuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTheresia Daga. Akula njalo umbuzo ngokuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe, kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba ukuthiwa bazaphiwa izicoco ongabantu abanjani ngokubona kwakho kuyini esingakukhangelela
kubuyela endabeni esikhala ngayo baba Nkomo ukuthi iprocess yokunika le nhlonipho ihamba njani kahle kahle process bani criteria bani abayisebenzisayo uze befike ku conclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe so ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umele isebenze akula esikhangeleleyo endabeni le abantu abazanika isicoco siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni ikanti akunjalo ikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe izani PF bakuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi iba basebenza kakhulu so ihistory yabo yonke ngeyamanga kususela ekuqaleni kwendaba kucolonization bazokutshela amanga bazokutshela ukuthi ubani ubani kumagogo walwa nabelungu kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwakolonizwa kungela resistance yabakhona njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lake laba yiprotectorate yamaBritish so sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini
umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla leZapu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebese zisungulela uhlelo kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali lokho kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtsangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli salinhlanganiso
okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400 nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala sibuyele emuva uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40 nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning afaka i-network anikeza abantwana kumbe ababalisi labantwana uhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning kanti naso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40 nxa sesikukhangela ngenye indlela shouthi uhulumende sesehlukanisa abantwana kulabanye abantwana asebengcono shouthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono okunye sizabuyela emuva uhulumende uqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso ukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka sesihambise ama-PPEs ezikolo izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho khathe sesizowavela egcekeni ukuthi sesicela abadala bamthengele la kuzoneza izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo kuzathi sokusiya izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kwakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi okuyiso kumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sisibone ukuthi yizolezi kanti indaba zingaqanjwa okuhle phela ngawo uyaqamba ukuthi hayi izikole ezingu-400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe I pilot project. The pilot project it lay sitala kulezi zikolo la lezi la lezi la lezi la lezi. 400 sure. Izimbabwe yonke sisadlala musa.
Lona luqhubeka njani uhlelo lwenhlanganiso yakho? Yikho yini belikukhangelele kumbe kunenge okumele likulungise?
Ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini ema secondary schools. Ikakhulu abade sibakhangele ngabe OLEF. Amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi amagroup eWhatsApp avuliweyo ahle agcwala wonke. Esesibona ukuthi silomlando ngoba from one badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kathi manje thina indaba lengasivuleli. So ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli lisiyaphela sitatazele size siyefika phansi le kugrade 3. Siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane. Inkinga nje ezasitshaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo, kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa. Sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo. I-challenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esiyikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabatshaya. Ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha. Yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuwe Moyo, isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhane. Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga. Umeya wedolobho leli uCouncillor Njabulo Siziba utshele iphephandaba leChronicle ukuthi bakhangelelwe ukuthi amanzi azavulwa namuhla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo Water Action Group, uMnumzana Khumbulani Maphosa, othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sitshone simatasa sixoxa nabantu beGwanda, sixoxa lenhlanganiso ezishiyeneyo ezisebenzele eGwanda ezihlezi eGwanda, sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi ezisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo ubucayi kaumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo. Izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-Municipality of Gwandi lesquare abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi. Akula physical distancing, akula kwamamaski, kabanye kabagqoka amamaski khona phezukotsho lapho. Kuyisiphithiphithi, omama, obaba, abantwana, bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zona lezi ezilitshwane ezikhona. Kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi, okubomatholomotshe, kubokholimbon, okuzindawo ezincwelelane leGwanda. Olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khonapha ezikotsho eziseGwanda town. Kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni, kuthi ukuthi sokuza memethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale. ahlale emakhaya. So yiwumumo okhona esikubona ngani uyingozi kakhulu ikakhulu isikhangele isimo se-COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani kuthabela imali yokubhadala izikwele zona lezo.
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Sibona ngani kuyadingakala ukuba be reasonable bazibuze ukuthi obuqhakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo ngoba ukhanya imeasure abayithetheyo ubona bakhangele kuphela ukwenza imali ukuthola isimali yabo ekweredwayo kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona le mbubhiso ebakhona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo Water Action Group ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe nelomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi siyalibingelela studioni 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona lisinika inyuzi eziqondileyo mpela asilokho sikubona ku-ZB kuyabongikhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika akula yinto ngaphandle kokwazi ukuthi umthungameli wenyika kuphela. Shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu nxa libona umumo wezinto lapha ezinto wakho omuyindlela embi lo uhulumende wokubhidliza ukubhidliza kuya into eyenzakalayo eqondile lapha uyabona ubona ama-election para kuphela 16 bantu wafa ngikhangela bathesha kuvunyelwa ukuthi uprotesta kumbe uwenzeni into enjani bayabopha ukufaka ejele ngikhangela bathisha bathesha hale bani abapentsheni mina ngupentsheni kona 10,000 ngenyanga uyakunceda ni 10,000 into zikhula daily dizili zabo zikhula daily angiboni kule nto ephumayo lapho ngibona nxa ukhangele shuwasho into ephumayo akula nto ephumayo shuwa singathi senzani ngani unkulunkulu uyangenela kuphela umbuso enxenye wakwamdala lona ingcondo abantu babesidla besuthi basho lokho sokukhona kathesho kodwa yenza icomplain ngani uthi hayi bayakwenza kwakushona sekekuvalele ngenje sokukhuluma ngikwenzayo sekingakhiphi inamba zami lezi uyatshona uvele sesitokisini awabonto hayi unkulunkulu ngalangeni konke lokhu hayi thingani unkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeke kwakungani ukuba ngcono siyabonga
njengoba sazi bestudio 7 hayi thina siyaphila silapha eBotswana mina mvubeka la wami umbono izanpf yona ngeke izife yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisedubeni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba ngokubona singathola ukuphila ngcono thina abantu abantu yabo.
Aw, livuka njani mahlabezulu ku studio 7 thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lwezibhabhu lelizwe. Hey bakithi angazi bakithi isikhalazo sami kubahleli kubasakazi ku studio 7 bakithi isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeli msakazi bakithi ngicela ningathwala yatshintsha ukukhulumisa abantu bezanu PF ugawule lo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kabona ukuthi ukuliphi angazi mbuse mlindini mbuse zulwini kubungaphi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisi usizi kazitshengisi kuthi kumbe umuntu ohlezi labantu kuthi umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegav government yakhe lokho akucho ukuthi ayisikokuhluleka kwegovernment i-corona. I-corona ifika izolo kuvele igovernment kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka. Kaphinde abantu ukuthi usupportana umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani, hayi bakithi bakithi siyaxolisa, hayi akhathele nalabo abantu, hayi hayi yabonga shuhayi.
Sibonge bakithi laphana ku-Studio 7 sibingelele njalo kodwa ekhaya elihle lisethule izindaba sesiqhubeka nje sibonge bakithi umsebenzana omuhle, hayi sibingelele kakhulu aphana o-VO Ndebele VAO Ndebele ngazi umembize kahle lapha labo Chris Gandhi nabomama laphana osithembekile Ndlovu naye nje ikhru yonke laphana labuntu kamili Nkomo, hayi siyabingelela bakithi lonke lapha ekhona ungathi nje lonke nje abayamasalasi sikwaba kini umsebenzweni mpela isethwela wona ngithi nje kancane nje laphana yabona ikhorona ngendlela esetshenzwa ngayo elizweni lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngamnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kula ma-building ayakhwayo ama-buildings sizokwapenda belilungu osmithi lolunjalo ipenda sezixeqekukile akulanto evuswa. So mina ngazi ukuthi ugovernment lo wakithi yini impela into kodwa nami ngakhipha inhliziyo yokuzonda ekuzonda imihlobo le ekuzonda amaNdebele ekuzonda kwelungu zona izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo phela le yinto nje eyi-one nje bangayikhiphe naleyo umnotho wami aqhubekela phambili ngoba hhayi lo kuthiwa kuyavota abantu bengazihluphi lokakusebenzi lokhana kwayihlula loka ngoba nomazovota uwini awinanga sonezesizama iplani ukuthi hhayi maybe bangakhiphi inhliziyo yokuzondana ebi lizwe lingalunga ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi mpela abantu bayahlala linje kusebenzi vaccine yabuya iningi kakhulu sezabuya leyinye futhi ubona ukuthi ngayo imali mpela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right hhayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi ulambe esouth africa kuthiwa izimbabwe uyazi uzutshala ikhanda ufake kuthiwa ama-display kwama-panado kumbe kwama-grand pa ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha izwa kodwa khona vendlela usezwa ngayo kuphunywa hayi hayi lizwe lala bakithi yazayo hayi siyabonga bakithi ku-Studio 7 asiyibambeni kanjalo
siyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazi ngo-VOA Ndebele ngumakaloba kumakhulela Plumtree ekulilini ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19 sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sofike ngakhona lapha esikhona futhi umemetheka kwakuzaba lula kakhulu lokuba abantu kuzaba lula phinde sibuye labantu abangafuni ukuthintha ukuthi balandele imithetho le elethwa lugatsha lwezempilakahle lokondlekiso kwabantwana le migomo efakwa yi-WHO so amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi wazesabela impilo yakho ugqoka ngenxa yokuthi kuyakusetha amapholisa and abantu basalokhu besahamba ezizweni ngobuningi benze konke ababekwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjana izandla kugeza izandla ndawonye abantu korobosuba distancing vela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa ngabanye khulu nxa kule zinto kuze mbuthana ebakhona ebe leqiniseko sibe ukuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezinhlweni abantu beka ama-100 kudliwe kunatha amatiye nje kwenziwa ngazathi kunto vele khona yisana lani eladivele esiyijwayele kungakathi i-COVID-19 so ukumenekeka komkhuhlane asesabele umuntu otheleyo ngebhokisi ovela ngalo sesabela abantu nokuthelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke so ngabe ukuthi amapholisa asiyancedisana ebekhona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo mntu onitsha layo MP akahambe njani-ke okuyi-campaign malanga lesuke ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizaphela njengempukanuma njengamahuwa kakelo muntu ngoba lo mkhuhlane lo ngendlela esifika ngakhona izivelo esizizwayo njalo indawo yakithi vele liyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebasebenza eBotswana abazamazama eBotswana e-South Africa abangachaphi ngemingcelo so umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe evukeseZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona umphakathi so athi sengozini embi kakhulu so kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazi so ngiyabonga lami ukuthi ngifakele idaba lami
asanibone sanibone abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje le simanga lesi abantu bezana uPF asebesithi impahla lezi ezibuya eSouth Africa angeke bezivumele zingene bekhuza lo dlame lolu olwenzakala eSouth Africa. Usho ukuthi umnankakwa ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umlomo wabo mpela bekhuza abanye abantu. Umnankakwa ubulala abantu kangaka, umnankakwa utshontsha ilizwe, ilizwe lokuthi liphelile ngenxa kamnankakwa. Ukhuza abanye abantu ukuthi bengatshontshi kuyilo isiselelo ekhulu umuntu owaqeda imali elizweni imali yazi yaphela. Yikuthi bakwenza ngoba bengela amahloni, kube ngaba la mahloni kube ngaba khulumi labantu bezana. Akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokusela, akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngodlakela ngokudlala abantu bezana uPhila. Abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abalutha ilizwe laze laphela.
Sanibonani Studio 7. Siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso. Mina igama lami uThemkosi, ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli eLenisha South. Bengithanda nje ukuthi ngibulise abazali bami ekhaya, obancane lapho eJibajiba, obamdala lapho eGwamba. Akunakho okuningi. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga lapho eStudio 7 bafowethu. Ibambeni kanjalo bafowethu.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Ubezemelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho le-New York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa, amasonto, amajimu, amabhawa lendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le-Delta usumemetheka emadolobheni amaningi elemelika. Siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientist abawukhangela lowo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kaziveli ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kusho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela ababona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo mkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beloku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo njengoba selilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida, ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku. njalo lezibhedlela lakhona lapho lapho enhlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuna ukuhlaba yiba bagulayo njalo esikhathini esiningi yiba bafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa neStudio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe leHeroes Day ozaqutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.